usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi kudangerous, kodwa bayazinikela, bacine sebegqitshelwa, sebephansi. Okunye kwangikhona, silo minister omgodi, Minister of Mines, balabantu abamele baye inspector, abantu abamele bayalise ukuthi abantu bengangeni kulezo zindawo, kodwa kabakwanisi ukwenza lokho ngohlupho osolukhona ukuthi iZimbabwe isifike kwesinye isigaba esiyesabisayo okokuthi usuzinikela kweminye imigodi ekuthiwa ngeyamaGermany, ongakwaziyo ukuthi amaGermany angikhona aye kuleli ilizwe ngawuphi umnyaka. Ususuka lapho abantu bayagebha kwezinye indawo lapho abacabangela khona ukuthi kule golide, bagebha okuyingwababa abakwaziyo ukuthi ngesikhathi esifitshane kuyabagqibela, kodwa bayazinikela ukungena ngaphansi. Thina njengebandla le-National Mine Workers Union sizwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sebephela bezama ukudinga igolide ukuthi baziphilise. Kuba buhlungu ngendlela ezinzima kithi. So sicabanga ukuthi albana siyakwanisa sifake abantu laba endleleni ezingcono ezokuthi bagebhe ku-inspector, ukuthi lapho abagebha khona bagebha endaweni ezingcono yini. Kodwa uhulumende sike sami ingenja, hayi vele ka ingenjeke, kafuni ukuthi sikhulumisane ngendaba leyo, kodwa abantu bayafa langa ngelanga. Kulusizi olukhulu umuntu wakithi, ngiswela lokuthi singakwenza ngeyiphi indlela. Thina njenge-National Mine Workers Union kithi kubuhlungu ukubona ulahlekelwa ngabantu akadubazi.